thina sesirejistile sivili zahamba siba nenganyanyana nje sarejista ngokuthi indawo yangikhona ngani kathe sifake wadini ngani kukwekhatshana kodwa hhayi iningi lethu sasukuma thina lakuqala lapha kubuyile sahamba sakhangela amavizi kwaphinda futhi kathe sisabuyela futhi sakhangela amavizi ethu hhayi sathole khona
ilanga lokhetho lingacaca lizahamba ukuyavota
hhayi siyakufuna kakhulu thina ukuyavota thina sesidiniwe ngohulumente oyedwa sesifuna ukuthi enge sivote kutshintshe kungene omutsha ngoba siyahlupheka kakhulu thina lapha eZimbabwe esibhedlela nxa ugula akula maphilisi kumele uyethenga ekhemesti into eziningi vele ungani ziyahlupha kakhulu yikho sithi engxenye singatshintsha kungena omunye engxe kungaba ngcono
abantu abakhona abavotelwayo abancintiswayo yibo elali bafunana
hhayi thina lapha kithi owethu hhayi okwethu kuhle kakhulu babengani bangu-two so ba-excusana kwapasa kuhle kwazibhasela kuhle akulaa msindo lapho esikhona kuhle konke okwethu okwama-candidate kanye lama-councillors hhayi okwethu kuhle lapho esikhona khona lapho